Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMbimbitho 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change uthi kuzasiqiniswa idola leMelika ngomnyaka ozayo, ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa amandla abancintisa kukhetho lwama-by-elections olwezayo.
Akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba nezinye izozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UChamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. Inikiri kuzoona patinongapinda 2023 kuchaona mari zvainenge yaita. Chokutanga chatinoita tinodzorera US dollar totangira ipapo. Vanhu votanga kufamba vachienda mberi.
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli.
Chechipiri! Ma resources edu! Gold yatinaro! Platinum yatinaro! Diamond yatinayo! Haisi kuzobiwa!
Kuthi njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenziwayo elizweni. Kuzatshontsha kuphela siyamthela entshilongweni.
Vanenge vachida kubana namo mumaoko, vanenge kukumbira nechomumoyo, tichisunga.
Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uthi kunenge okukhulunywa nguChamisa namuhla.
Namuhla beseGweru Midlands Province, lapho umongameli akhulume khona lezi zakwalane zeGweru. Yonke iGweru ikhuluma ngeyelo. Into ekhulunywa ngumongameli ngezilandela kokuqala, ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be industrial capital yeZimbabwe. Kwesibili ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata bavalwa. Kufanele masingena kuhulumente omutsha silungisise indaba yemsebenzi, silungisise indaba yokubisela kwe-US dollar elizweni ukuze kube le-confidence, kube le-stability kwi-economy. Siyabonga izizukulwane zeZimbabwe, labantu bonke abame le movement yabantu, i-movement yema-citizen, i-Citizens Coalition for Change.
Kusenjalo sokusele insuku ezingamathumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhakhaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla leZANU-PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kuthi njalo nabakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukhansela kuwadi 26 kobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile, kodwa kasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise. Abantu basala belembuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent, ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha. Ngoba kulanto ngayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitshele nabantu uqiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla leRepublican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli umnumzana Kwanele Hlabangana uthi bafisa ukuba uZulu akhokhelwe
ngabantu abahloniphekayo.
Kodwa esikunanzelela ukuthenjiswa abantu kakhulu. Abantu bathengiswa into ezifana nayo zonke isikhathi, kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abazathuthukisa impilo zabantu. Nxa sikhangela ikakhulu kuma-local authorities ethu, kuma-council, kule corruption eningi kakhulu, ukusela obukhona, okuthengiswa khona ama-stand angekho emthethweni. Njalo imali ze-councillors zibanjwa kuhle, abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi. Kungakho thina njengebandla singene kulolu khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka, njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusiya phambili. Amadorobho ethu kathesi nxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuswe emadorobheni, amadorobha asafanani njengakudala.
UMnumzana Evindlela Ncube, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi ukukhankasela ukhetho eZimbabwe kugxile emalini.
Amaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu, kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo, njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho. Amanye kahala mali, amanye ale mali engcono kule abanye, amanye alabantu abaningi, abanye kahala abantu abaningi. Kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokusetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo, umthetho lokusetshenziswa ukusekela ibandla leZANU-PF yilo njalo elilama state resources, elile zinto zikahulumende ezinjengamabhasa lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
UNcube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo, le ndlela umsakazo okahulumente osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumente asetshenziswa ngakhona, enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Vele ngeke lube free and fair ngale ndlela. Kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma, bayakhankasa abanye lapha nalapha nalapha, umthetho osuka ubavumele khona, amapholisa bavumele khona, kodwa kunzima kubo.
Ibandla leZANU-PF lalo selingene kuZulu liqhuba imikhankaso yalo. UMnumzana Joseph Juma, owake wamela iphelandaba leMpophoma edalela eParliamente, uthi lenza njengamanye adinga usekelo.
Ibandla lethu leZANU-PF sibhodile sibili ephose ilizwe lonke. Ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi emaNdebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esize khona okubili ukwenza i-clean up campaign, uhlanzeka, njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona. Sathi ngolesi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimele etshololo khona le, lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebadlele leZANU-PF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etshololo khona le. Sibonile amabandla athini, even ibandla likababa uChamisa lalobeli khona lapha kobulawa e-YC Stadium lapho bekhankasa.
UJuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu.
Kodwa into nje kuphela edalisayo ukuthi omunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangalisi ubana abantu bakhankasa besithi kutheni. Ngokuzwakale besithi kona hhayi singena thina ivika lipheli kuyozogcwela amakhiwa lapha. Uzibuzi kana amakhiwa ona agcwala ukuthi kutheni, ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu, kumbe bezosikholonaiza futhi na? Ngoba mina bengibona ngantu asesifike esigabeni sokuthi kona lathi njengantu abamnyama somele sizenzele njengoba kuthi avuka uzenzele. Yebo sidlelane labanye kodwa sizenzela. Thina njengeZANU-PF into esiyithembisa abantu ukuthi hhayi lizibonele amakhansili ethu 22 years down the line, imigwaqo sifile, amasuriji sesihlala lawo, yabona into amabhini kasathathwa, into seziphunguba mangobongobo. Thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho, singazi ke abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubisela i-US dollar bebalekela imali yabo elizwe labo, ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini, ngoba kukhula kokuphelaphela. And nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine, ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi ulela kusasa liyavuka seliqondile.
Uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa, kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadolobho lawo ekudaleni laba sasikhona kuqala imigwaqo ihambeka amasolidi singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sikubisele yike sikuthembisayo asazi abanye into bathembisane
kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa imihlangano eminingi kungakenziwa ukhetho lolu kulo muntu oyedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakansela labazamela izigaba ezijiyeneyo edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube. Kwezemaphandleni namhla sisentaba zinduna lapho esixoxa khona lo mlimi.
Mama, kunjani? Sikhuluma nobani?
Likhuluma nomama uMrs. Nhlabano.
Mrs. Nhlabano? Uthiwa ungaphila esigabeni sakho?
Usentaba zinduna.
Lapha ke ngibona kubhizi yini le kwakuyini le
lokhu kwakuyiproject yisiba senkukhu isiluku senkukhu besifuya inkukhu ngihlulekile ukungena kubhetshi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukurepaywa but kuyiproject vele esiphila ngayo sasijoyine uhamara manje sibaya ngesimo esisiyiso sona sokusehlula ukuthandi nenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisirepay
lapha
zangikhona ziyashoda
basoloda siriphewanga
kuhle but sometimes singawela inkukhu inkukhu zife sokusibalelo senkukhu
kodwa nxa isilugu lesi nxa siyakhiwe kuhle bakunika inkukhu
ya isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1000 asinikele feed asinikele medication
manje siyehlule isibaya wena
isibaya hayi sesimbandulele
wena uphila ngani vele uphila ngokutshela abantu ukuthi uphila uzenza njani inkukhu zakho nalani lana ukuthi uphile
thina inkukhu besizifuya kusukela zikubrooda ngale sizimanage sibe lokhu sitsheda lesibaya zeke ku 2 weeks zeke ku 3 lokhu sitsheda mpaka size zigcwale isibaya sonke nxa isibaya sonke sesigcwela kuyabe sibuzinkalakatha zenkukhu zabe sezizinkulu sezingamadada
usuzisa ngayo inkukhu lezi
bebuya uhamara zozithatha
akuniki imali
asinike imali wela nxa imali yangikhona ingasijabulisi kangako kodwa khonokhu ade sinika khona ube sinika kodwa kakayindawo ngoba imali yethu ebizwe lethu lezithuku wesi
lapha-ke iprojekti yenkukhu le wenzi wedwa lo lalo lowakhe emzini wakhe
ye omunye lo muntu lesibaya sakhe emzini wakhe uyahluka kunika i-100 i-1000 ama-chicks akunika
i-50
ama-broiler
so asikunika le feed yankona
ye
ukunzima ohlangana nayo njengomama ngathi sisokunje njalo ngenza iloto sophila
nayo sokunje kunzima kunzima ngathi siyaye ngama-1-1 ngiye ngazama ukuthi ngiphake zame esibayeni ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje hhayi kuhambekile ngoba iprojekthi yenkokhu ungavele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa kuze akuvume ndakhathi esengijakhanyelela ukuthi ngizaphinda ngifake ezinye endlini ukuthi sometimes ngingakwanisa ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami mbuyele futhi esibayeni
ukuthi ubuyele futhi esibayeni kona-ke lapha kulo nyaka lilimileni izulu njani
hayi lo nyaka silimile kuhle mangamahle kuhle sibili kulezindawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo njengoba liwubona then abalima emuva imumbi suke yasitshaywa langamanzi
libe liningi kakhulu
ya izulu libe liningi kakhulu imumbi emnengi itshayo langamanzi uyabona lake imntu aphana kulenye indawo engathi bomvanyana kodwa kabalime kuqala kungakani izulu wazofica umumbi usuwuphakeme usulungiselela ukuthakaza hhayi isivuno sihle kodwa but iningi lethu esabelweni sethu lapha hhayi abatholanga ngoba balimela muva abanye bagcine vele besehluleka ukuthi balime
seliningi kakhulu
ye seliningi kakhulu khathesi ukuthi alime futhi khathesi
sokulethi so laba lizasizana labo libanika ukudlalana
ya nxa sivumile siyabe silokhu sithengiselana amagogogo ye nxa sivunile la ubona ukuthi kuyakwanisa ifemily yakho layo zokhala uyamnika anengisa ukuthi laye kudlala abantwana
akucele abanye abantwana abalalele khona le mazweni enxa omunye ngakusiza athi nizokwakhela isiluku ufunani wakuthole ngabe ukhulume konke lokho
mina engifunayo ngifuna ukuthi ngakhe isiluku sami lesi siqine ngisifulele kuhle ngangicabanga ukuthi umbe ngxeke ufulela ngamazenge kubheda but uhamara akafuni ukuthi ufulele ngamazenge uhamara ufuna ukuthi ufulele ngotshani manje utshani ulile enkalakada zendlewo
bakuthole ngabo la ufuna ukuxhumana la
angikhona apha entaba zintoni
inamba yefoni la
yeyihlezi khona hayi inamba yefoni angiyazi ngikhona apha entaba zintoni
manje bakwazi njani ukuthola kuchief
ye
khona
apha entaba zintoni
hayi siyabonga
ngiyabonga
le yisithunzi 7 esakaza eZimbabwe lisithunzi siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane elerussia liqhubekela phambili libhomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine loku kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni ajiyeneyo umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi elerussia selifuna lokubhomba idolobho le-Odessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele-Ukraine lizathwala nzima ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe azonda ilizwe lakhe inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula isigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule-Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele Poland kuzokuthi abanye e-Hungary e-Romania namanye umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlalayo sokuyisikhathi sezamasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya ngosiko lwesintu olokuchinza ukuthi kambe vele ukuchinza kuyini esintwini baba Ngwenya siyakwamukela kuhlelo unjani baba ye akusithela ukuthi ukuchinza kuyini esintwini sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinzwa
yasekuhlezi ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa yimkhuhlane kuyathathwa izinto esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumbu abanye bathi ihove besitsho ilokho zindumba lezi eziphekiweyo kuyabe kusenzela ukuthi abantu bangangenwa yimkhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo
ye singathi kulezi nsuku kuyenziwa yini kumbe vele umkhuba wakudala lo
kulezi nsuku kuyenziwa kwezindawo kodwa-ke kungumkhuba wakudala owawuvele ukhona
singathi kuqakatheke kangani ukuthi kwenziwe khonokho abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobo elitsha beqinile ungazi kwabapha umkhuhlane
ye singathi-ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathiswe le mithi kwezethu beqine emzimbeni la
hhayi imithi kayikho zona izilimo zonezo ezazilinyiwe zingumuthi zona ngokwazo
ye ziba ngumuthi njani
kuphekwa ndawonye kudliweke uthatha ukudla lokhuyana kube kutshaya emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapha okwenzela ukuthi abantu baqine
kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje
kuyasebenza ngoba kulusiko
ye so
kuvuselenza kosiko kalubonwa muntu
kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonokho
ukuvuselelwa kwakho yikuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokhu bendawonye ongakuqala asithi thina njengoba bekhona endlelene nabodula bedula indawo zibonezo ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho nezinduna labo sobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhatheka kosiko lolu.
Luqhakathikile ngobuvu. Luvikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo. Abantu baqine bangaphongukuguli ngubhafe ezingathiyeni ezithiyeneyo. Kufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina uqinisa amathambo uxhoxhoze emadolweni ezingalweni zonke lezi abantu baye kunakazibani loko sekazibani onguye ozalwenza lolo siko
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ekhona ngale koBulawayo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa ba yebo mathu. Yey, lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki. Sina sizwe khona manje ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
funa sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba ingxenye yezinto ezenziwayo zikhangelane lokubuswa kwelizwe esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayirejista ayebhalisa ukuba vote sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 verse 7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho enithumbele khona niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula lani ngakho lapho siyananzelela ukuthi xa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse 7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutsho ukuthi la uzaphumelela ikuphumelela kwakho uNkulunkulu otsho njalo siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa ke bahanjiswe eBhabhiloni kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silandwe ngoba sibuye siziqili asilani lokuphumelela kwedolobho leli lomuzi lo esikuyona kodwa uNkulunkulu singabala sehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi ukuthi kunxasusakha khonapho usuhlala phela yikho-ke babelwisana lo mprofethi uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofethi bamanga babesithi alingabi le ndaba lakho lokho vele liyasuka kathesi libuyele khona ngale Jerusalem kodwa bahlala bahlala iminyaka le minyaka kwaba labantwana kwaba labazukulu abanye baze bafa baba le ndevu ezimhlophe abaprofethi bamanga lokho besithi alingabi le ndaba lezinto zala hlalani emathendeneni kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni yakhani izindlu tshadisanini kutho ukuthi nxa sikhangela lo umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi ivangeli lokuthi hayi ungabi le ndaba lento eyenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini manje siyananzelela ukuthi ukuye ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile kodwa siseselapha emhlabeni uNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala kodwa kule zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambano uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi kungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kukuwe konke lokhuyana kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo kutho ukuthi kumele siparticipate kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala laba abantu abashumayela ivangeli lokuthi ungabi le ndaba lakho kanti indaba engathi le misebenzi ungasahambi kuhle tshona ukhuleka umelele ukuye ezulwini indaba sivuke kuseni sigeza siya kuma factory. Konke khonoku buyi politics phela. Ukuyathenga isinkwa ipolitics, ukugada ibhasi ipolitics, ukuya esikolo ipolitics. Njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula. Akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane singuwe sikhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba, siyathandaza sibekile izwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukuba kube nokuthula ngalesi sikhathi, kungabi lokudlwangudlwangu. Nkulunkulu amvikele abantu bakho, njalo uthinte inhliziyo zethu, sibe nokuthandana, sibe nokuzwisisana ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kweza abatsha namhla sixoxa lomculi uLayson Ngwenya.
Mayo uLayson Ngwenya weqembu leze pressure super sounds. Iqembu leze pressure lilengoma izingu 16 belishaya ama single track. Lengoma ethi wahamba ubaba yabhalwa uMpondzeni Standa, okunguye umsunguli weqembu leze pressure super sounds. Lengoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhula lingabantwana, kusuke mhlawumbe kuhambe umuntu omdala, kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni. Ngoba uma ungumntwana usakhula uthola ukuthi sayi esikolweni. Kana njengothubayi mhlawumbe loba ungasiye nathubayi, ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi wasengizithiyela inyoni phana, abantu basebeqala ukuthi manje ngasabamba inyoni zakhe kutsho ukuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya. Sakuthembana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya, bese kusenzakala ukuthi mhlawumbe bengakufunela nje lomsebenzi, bedaka lomuntu othi ufuna umsebenzi, ufuna umuntu ongasebenza ngale, benzela ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esiyenza. Injalo into yakhona eziyinanzelele, njalo ekuhambeni kwakhona kona ngale la uzoyasebenza khona, njalo bazofika bethi ukudayela umuntu uhluphekile kubona ezosebenzela, ngoba angeke uthi ukhule ekhaya kumnandi uyenze yonke into ubonakale society umsebenzi ukulisa inkomo. So basuke bebele umqondo lwa ukuthi awahluphekile, bese bezenzela umathanda bengakuholisi, uhole nzima, uyabona. Ngaqala nje ukuthi akuzima imali yakhona, thola ukuthi izifuyo ziyacatsha, kwenzakala into esifana leziya, bese bethi uzohola kanjani uwekele izifuyo zisifa, uyabona. Into eyenzakalayo wasekusithomi yomdala madoda wayesithela ufuna umuntu okuyasebenza madoda, wafika wathiya incwadi yakhe laphana kosebhuku madoda, ulalebuza ukuthi ayibhalwe kanjani lincwadi madoda. Ayi boss,
Siyabonga kakhulu Layiso Ngwenya. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancedisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKip Stube.